Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathele ithuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lweShona. Olamukelayo injabulo enkulu kuStudio 7 ngolwesibili mhla ka 2 kwenkwezi 2023 nguPresident Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Bona ngani inthetho ngabe silungile yebo kodwa ama-committees la kumele afike kulelo banga sisise ukuthi sizama ukupromota i-tolerance ama-journalists nxa esemsebenzini awahlonitshwe ama-committees ethu kumele sifike njalo khonapho. Siyathokoza kakhulu ukuthi amapholisa asetshengise labo isifiso sokusebenzisana lama-journalists.
Ngaphambilini kokunanzwa kwe-World Press Freedom Day kusasa, ingcwethi zokwethulwa kwentatheli zindaba zithi eZimbabwe kusesekuningi okuvele okumele kwenziwe ukuze intatheli zindaba zisebenze zikhululekile.
Thina indlela yethu ukuthi siphakamise izakhamizi zelupane in particular or ematerialimeni. Sithenga lezo zihlelo izakhamizi kodwa siyaqala si-analyze ukuthi ama-Afrika asiphathela wona alungile kakhulu before singawa-prosesi. Sisebenzisa ifuthi yonke kasiyithathi lokho kuzuza isikhiya ukuthi ama-additive.
Inkampani ehluza izithelo zeganga ezigoqela umtshwankela, umnyi, umviyo lezinye ukupheka ngazo amnamnethi ithi sicubungula ukuthatha inyathelo elifanayo ngokupheka utshwala bewayini isebenzisa lezi zithelo. Iqhubekela phambili impi yomndeni yomvukela kwelesudan sokusobala ukubana abalwisanayo bayehluleka kulandela isinqumo sangesonto esokuthi beme kancane ukuhlaselana kusalungiswa indlela yokukhumisana umlotha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Izincwethi zokwethulwa kwentatheli zindaba zithi eZimbabwe kusesekuningi okumele kwenziwe ukuze intatheli zindaba zisebenze zikhululekile. Lokhu kuphuma ngaphambilini kokunanzwa kosuku olwe-World Press Freedom Day kusasa. Abenhlangothi ezijeneyo zokwethulwa kwezindaba bathi isimo sokusebenza kwentatheli zindaba zikhululekile sesiba ngcono nxa kuqhathaniswa leminyaka elishumi lanhlanu edluleyo. Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso ezijiyeneyo ezilwela ilungelo lentatheli zindaba bathi lonyaka zibe nganeno izehlakalo zokuhlukunyezwa kwentatheli zindaba elizweni. Isiphathamandla senhlanganiso yamalungelo entatheli zindaba eyeMedia Institute of Southern Africa uNqaba Machazi uthi lanxa sekunganelo ukuhlukunyezwa kwentatheli zindaba elizweni kunenge okusamele kwenziwe.
Asikwazi siyangabe ngoba sikwazi kwezimbabwe kakhulu nxa kule inhlelo zokhetho siyabona ukuthi ama-media violations aqalisa kakhulu. So esingathi nje silungu i-preemptive measures ukuthi abantu bengabotshwa bengatshaywa beekele besenza umsebenzi wabo. Ngile themba abantu abasoze bebotshwa basoze betshaywe singakhuluma kathi singazi okuzayenzakala phambili.
Okusekelwe ngeyinye intatheli zindaba esebenza izimele uNkosana Dlamini.
Kunoma kulale mizamo kodwa siyabona nje abafana abasesipholiseni abalezikhundla zaphansi baqhubeka kahle ukuluza intatheli zendaba otshengisela ukuthi hayi ngezinye indlela ilizwi kalifiki ebafaneni laba. Laba abasebenza bephansi esingathi ngama-operatives, ama-constable, ama-sergeant. Kodwa yebo siyakubona bayazama kodwa kuphinde futhi kwehlulekwe njalo nxa sokuphansi.
Unobhala wenhlanganiso elawula umsebenzi wentatheli zindaba eyeZimbabwe Media Commission, ZMC, uGodwin Phiri. Laye uthi kunengi osekuthe kwaguquka nxa kuqhathaniswa laseminyakeni yangemuva.
Kumele singezelele ukuzifisana kuma-committees ethu.
ngibona ngani imithetho ngabe silungile yebo kodwa ama committees la kumele afike kulelo banga sisise ukuthi sizama uku promote intolerance sizama uku promote ukukhulumisana kuhle ama journalists nayo emsebenzini awahlonitshe ama committees kumele sifike njalo khona apho siyathokoza kakhulu ukuthi ama police asayitshengise labo isifiso sokusebenzisana sebenzelana lama journalists befeza lo msebenzi ukuthi ama journalists akhululeke abe protected
Okusekelwe yisikhulumeli samapholisa elizweni u-Assistant Commissioner Paul Nyathi othi ukuxoxisana phakathi kwenhlangothi ezijiyeneyo yiyona kuphela indlela yokulungisisa lolu daba.
Ngesikhiwa sitsho ukuthi sonke sisebenza sikhangele i-one constituency, i-public uZulu. But ukukhulumelana kwenza ukuthi sisebenze sonke ndawonye, sisebenze kuhle. Njalo ngaba lama challenges siyabambana sonke siyenze lokwane sithina i-engagement.
Umeli weMathebeleland South edalela ePhalamende elilunga lekomiti ebona ngezokukhitshwa kwemibiko. I-Portfolio Committee on Information, Media and Broadcasting Services, uNkosikazi Esther Nyathi, uthi umsebenzi wokwethulwa kolwazi lentathelizindaba sekulethe inguquko enkulu kuZulu ikakhulu owasemaphandleni.
Isikhathi esiningi abantu bebekhala ngokuthi nxa umuntu engaba lomonakalo ekhala ke sabe ukuthi abantu abanjengama-journalist babuye ekhaya lakhe bezebuzisisa ukuthi ngabe kwenzakaleni ancithiseke. Kodwa namhla nge-information esihambile izwe lonke umuntu wonke esefisha ukuthi ngabe ukuthi kungenzakala loba lulutho esigabeni athole abantu abangaluthatha lolo daba balufake kumphakathi wonke umuntu akwazi ukuthi esigabeni esinje kwenzakale lokhu nxa kukuhle bakugobhe nxa kukubi kuphuzwa.
IMISA Zimbabwe inanze ilanga le-World Press Freedom Day lamhlanje ngokuba nomkhosi owenzelwe eMonomotapa Crown Plaza Hotel eHarare phansi kwendikimba ethi Freedom of Expression as a Public Good, Pivotal to the Enjoyment of Other Rights. Emkhosini lo abemisa Zimbabwe bathela nxa seyaguqulwa eminye imithetho ebikade incindezela imisebenzi yentathelizindaba bathi kodwa ikhona emitsha eyalungiswayo efana lowe-Cyber and Data Protection Act elakho ukuba ngumgoqo ekusebenzeni kwentathelizindaba elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Inkampani ehluza izithelo zeganga ezikhokela umtshwankela, umnyi, umviyo lezinye ukupheka ngazo amanamnedi ithi isicubungula ukuthatha inyathelo elifanayo ukuze lipheke utshwala bewayini isebenzisa lezi zithelo. Lokhu kulandela ukubukiswa kwamanamnedi aphekwe ngezithelo zeganga embukisweni weZimbabwe International Trade Fair ogqitshwe ngomgqibelo owedluleyo. Inkampani leyi egcwele eLupane ithi iyajabula ngendlela abantu abamukele ngayo amanamnedi la, njalo izasebenzisa imibono yababukayo labachothozayo ukuzithuthukisa. Amanamnedi la wona asembodleleni ezilotshwe ukuthi mnyi juice, mtshwankela juice, lemviyo juice ayindaba egudwini enkundleni zokuxhumana ezibalisa iFacebook leTwitter, lapho iningi labantu elitshayela ihlombe linkampani lisithi linyathelo elihleleli njengoba iningi selijwayele ukunatha okulungiswe ngezithelo ezingayisizo zendulo. Kubikwa kungokwakuqala ukubana kube lenyathelo elinje elizweni. Umnumzana Mgcini wethu Mazula ungesinye seziphatha amandla zalenkampani uxoxa loSithandekile Mhlanga weStudio 7 echasisa ukuthi bancediswa yiZimtrade, uhulumende, inkampani ye-African Food Revolution kanye lezakhamizi zeLuphane.
I-response yabantu was very good. Sijabule kakhulu, ibinhle kakhulu, njalo bebekhona abanye abe-criticize abodadewethu ukuthi lokho kusinceda, kuyasinceda ukuthi singazama ukuthi silungise lapha nalapha okungani kuyasifikela abantu angani abakujabulelanga. Kodwa overall response kukhanya bawajabulela abodadewethu. Maybe ngingakhuma amafitshane ngekhampani yethu ukuthi sisukela ngaphi njalo sisiya ngaphi. Ikhampani yethu isungulwe ngo-2019. Labo bethathwe khona i-African Revolution. Thina vele besithunge ukuthi sithene ama-farmers ikakhulu ayelifane ngalokho sikuzakuthiwa i-value addition yesilungu kukhangele ukuthi bengalonisa njani ukudla kwesintu in particular. Sesiphathiseka kakhulu ngohlelo lwe-government okuzothiwa i-education section zero. Sinqedakele ngokuthi sikwanisile ukuthi sihambe siyeza ama-experiment ethu eLupane State University. Sithe sisaphezwa khonokho izintredi yabuya layo chasa yasinika i-technical advice ukuthi nxa sifuna ukuthi ama-graduate ikakhulu ithile sesake siyeza ukuthi singayisetha njani. Njalo baphinda namafitshana amanye amadata ukuthi singakwazi nokuventa i-juice production yikho esesikhona manje.
Kahle kahle liwapheka njani amanamnedela njalo alengezeleli okuningi okungaphazamisa isimo sawo kumbe okunambitheka kwawo. Liwakha egangeni, liwaphekele ngaphi njalo ahlolwa njani ukuthi alungele umphakathi?
Thina indlela yethu ukuthi siphakamise izakhamizi zeLupane in particular or zeMashonaland. So esikwenzayo sithenga lezo zithelo izakhamizi kodwa siyaqala si-analyze ukuthi amafederali asiphathela wona alungile actions before singawa-process. Thina sisebenzisa ifuthi yonke siyenze i-product yethu kasiyifakileko kuzaskhiya ukuthi ama-additives njalo nengarevila i-secret ye-company ukuthi siproducer njani ama-juice but amakhitani kasifake ama-additives siyenza ama-natural juices. Uhlelo lohulumende olubizwa se-education platform zero luyasivumela ukuthi sihambe kuma-innovation hub ema-university aduze lapho esisebenzela khona siyenze ama-experiments ethu kungalamhlawulo esiyikhiphayo. So esiyenzile ama-experiments ethu siyayenza ama-experiments njalo njalo sicheka i-quality of our product.
Ikusasa yes lizawathengisela njani abantu bonke labangaphandle kwelizwe?
Ikusasa yethu khanya inhle kakhulu ngoba sase igade lohulumende elibizwa kuthiwa i-Beamshed liyasincedisa kakhulu kunye e-advice ukuthi nxafuna i-sporta kufanele si-improve ngaphi langaphi i-product yethu yikho esiphathiseka khona kakhulu. Yikho sikukhangeleleyo kakhulu ukuthi si-export ama-product yethu kudiaspora ngoba sikhala kuma-social media lapho ogoqela u-Twitter nabo Facebook bekhanya bewathakazelela belesifo sokuthi bewathethe lawo majuice.
Sikhuluma nje athengiswa ngani?
Okwamanje siwathengisa kwi-restaurant eku-Robert Mugabe no-9 Avenue yikho atholakala khona for now kodwa kuviki leza sizozama ukuthi siwangeze emabhalisini amaningi ey'tolo eziningi. Bengawathola embali mole kule shop okuzinotha yihandi okuyi-restaurant lapho kulokudla khona okuthengiswayo okudla kuthele okuthengiswayo yikho okutholakala khona ama-juice ethu for now. Imbodleleli lodwa lingarenja ku-$0.80 kusiya ku-$1.
Sibone imbodlela enkudlwana zikhona yini ezincinyane?
Silama-500 mls lama-375 mls amancane siphinde sibe lamambodlela amakhulu e-75 liters.
Yiziphi izithelo elilazo?
Okwamanje silomviyo, silomnini, silomtshankela.
Uthe alengezeleli okubizwa kuthiwe ngama-additives ngesiNgisi, kuyini elikwenzayo ukuthi anambitheke la manamnet?
Amanamnet avele elethukela lawo, so sisebenzisa lelo thukela elivele likhona enamnedini yiyo kwezakalisiwale kunambitheka okukhona.
Lo ngumnumzana Mgcini wethu Mazula, omunye weziphathamandla zenkampani ye-Veggie Guys, ubexoxa ecingweni lapho losithandekile emhlanga we-Studio 7 eseLupane. Iqhubekela phambili impi yomvukela kweleSudan, so kusobala ukubana abalwisanayo bayehluleka kulandela isinqumo sangesonto sokuthi bake beme kancane ukuhlaselana kusalungiswa indlela zokukhumisana umlotha. Inhlanganiso yemanyana wamazwe omhlaba United Nations ithi kulabantu abedlula kancane ingxenye yesigidi 580,000 abakhangelelwe ukubaleka kweleSudan ngenxa yempile. Abezindaba abe-Reuters babika ukubana kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 330,000 ababalekele imizi yabo abahlala egangeni. Sikhuluma nje lezihonqweni eze-United Nations kulelo lizwe. I-UN ithi abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu 100,000 bakhangelelwe ukubalekela kwamanye amazwe besiyadinga ukuphephela kwisikhatshana isifitshane esilandelayo. Kusenzakala konke lokhu eleZimbabwe libika lokhu lizama ukuhlenga abantu abathathu abalokhu beseSudan. Kunje selihlenge abangamashipi ayisithupha lantathu 63 asebefikile eZimbabwe. ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxayele uMnumzana Thabang Nare ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Okokuqala yukuthi sibonge uhulumende weZimbabwe ngokuzama umzamo yokuthi abantu bakithi besuswe endaweni lapho kulempi eSudan. Sithemba ukuthi bazasebenzelana lamanye amazwe. iSouth Africa iyakhipha abantu, iNigeria iyakhipha abantu, ukuthi laba abaseleyo abakithi bephume kulo mumo wempi.
Yes, siyabona njalo impi le iqhubekela phambili khonangale kwele Sudan. Kuzalwa ngomoni la?
Ha, indaba yeSudan le ikhanya nzima. Nxa ubona abantu bekhanya belamandla, belegunya lokuthi kuzasetshenziswa imbhobho. Sike sabona kumabona kude amasosha inxa zonke. Ngabantu abazimiseleyo abathi balwela into abayikholwayo. Kodwa nxa ulisana labantu bakini ukuthi uthathe umbuso, utshengisa ukuthi kule problem kakhulu. Siyazi ukuthi iSudan yacina ibhazukile, kwagcina kusiba the South Sudan the Sudan. Singazi ukuthi izabhazuka yini futhi, kodwa kukhanya ngani bonke bafuna ukuthatha. So sithemba ukuthi laba abazama ukuthi kukhulunyiswane, kukhulumiswane imlotha, kuzayenzakala.
Ye, kodwa siyakwazi nxa kule nkunzi ezimbili esibayeni akula nto engahamba kuhle nabo. Pho-ke umlamla nkunzi lapha uyavelaphi?
Amazwe la amazwe amakhulu njalo amazwe alemali ahlanganisela o-United States, o-Saudi Arabia abaseduzane khona ngale ukuthi le ndaba zenkolo ezesimuslim lesi bangani bakhole into efanayo. Sithemba ukuthi bazathola indlela yokuthi bekhulumisane lama-general lawa. Into nje vele ukuthi amandla akumelanga ebe kuma-general, amandla kumele ebe sebantwini ngokuvota. So kuba yiproblem abantu abalembhobho nxa kuyibo asebesithi sebebusa. Abantu abalembhobho kumele besebenzisa imbhobho ukuvikela izimpi kulokuthi kube yibo abenza ukuthi kube lezimpi.
Ye, khonokho kuphela vele yisisusa sendaba ukuthi ubuqhutshele umuntu ukuthi abusa-ke la. Umbuzo ubaba kangaka yini kumbe vele lapha yibuhwabana?
Ya, iKenya Africa vele silo problem enkulu because kukhanya ngani abantu abazwisisi ukuthi inkosi yinkosi ngabantu.
UMnumzana Thabang Nare ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo. Lapho-ke limuzwe exoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseBoston khonapha eMelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Uhlangothi olweZimbabwe National Statistics Agency luthi intengo yempahla isiqonge ngesilinganiso sokwedlula esilishumi ekhulwini 11.6% ngenyanga edluleyo. Umuntu oyedwa usekhangelelwa ukuphila ngenkulungwane ezingamashumi amabili lengxenye zamadola eZimbabwe, $25,170 eZimbabwe ngenyanga. Isuka ku-$22,561 Zimbabwean dollars. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Amabhizimusi amaningi asethengisa impahla ngedola leMelika kumbe esebenzise intengo yesilinganiso somkambo owensitha. Intengo yokuthenga idola leMelika ebhanga elikhulu eleReserve Bank ngeviki ephelileyo ibifakwe ngaphezu kwamadola eZimbabwe ayinkulungwane i-1033 Zim dollars. Emkambo wensitha idola leMelika belithengwa yinkulungwane ezimbili zamadola eZimbabwe i-2000 Zim dollars. UMnumzana Effort Ncube, umqondisi we-National Consumer Rights Association INACORA, ukhala ngobunzima obubhekane lozulu ngokukhuphuka kwentengo yempahla eZimbabwe.
Abantu bahlangene lobunzima obukhulu. Ukukhwela kwentengo kwenza ukuthi behluleke ukuphila impilo akade beyiphila. indlela sebesenza ngayo kade besidla kabili ngelanga sebesidla kanye akusadliwa kwabaya esikolo akusadliwa kwabatsala ngekhaya impilo yakhona inzima kakhulu oschool fees lakho konke kuyahlupa abantu sebesehlula ngo rent kunzima elizweni leZimbabwe ukuphila
Unkosikazi Melissa Chuma isakhamuzi sakobulawayo osebenzela uhulumende uthi okudanisayo ukuthi iholo abalitholayo aleneli indleko ababhekane lazo empilweni
ngendlela izinto ezikhwela ngayo ezitolo kunzima kubuhlungu kithi esithola iRTGS ngoba irate esetshenziswayo ayaziwa umuntu umuntu lomuntu ule rate yakhe nxa uthenga nge-US kungcono kakhulu ngoba iprice ayitshintshi silokhu silwisa ukuthi sithole i-US kube ngcono ukuphila kwethu ngoba ibond alisayenzi lutho alisasebenzi vela kusela umuntu olifunayo
umnumzana Njabulo Ndebele usomabhizimusi wakobulawayo uthi intengo zabo zilawulwa ngumkambo omnyama ngaphandle kwalokho amabhizimusi angavala
okwenzakalayo ukuthi thina imali esidingayo yokuthi siwode sidinga phandle kungakho ke intengo zethu kufanele zilandelane lemkambo lapho esithenga khona imali ngoba imkambo kahulumende akutholakali imali ngaze ibe ile rate ephansi okusho ukuthi kufanele ukuthi intengo zethu zihambelane lalapha thina esithola khona imali yethu yikho ngasisiza ukuthi siqhubeke sisebusinessini singayekela ukwenza njalo amabhizinesi ayavalwa abantu lawo bayaswela ukuthi bethole impahla
umnumzana Joseph Nkomazana oyinhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association uthi iningi leZimbabwe kalisebenzi okutsho ukuthi nxa intengo zikhuphuka inani labayanga liyalikhuphuka ngokufanayo
abantu abaningi kabasebenzi not employed nxa ama-civil servants enikwa izimali It's not everyone othola imali. So lokhu kuzabangela ukuthi khona abantu balambe ezindlini, kuzabangela ukuthi khona i-poverty ikhwele. Kakukhangele ukuthi khona nxa ama-prices ekhwela kumele kwenziwe njani. Sireza ama-service service wayokhwezwa yiwo asenze izinto zakhwela kuzaba nzima ebantwini.
Uhlangothi olweZimbabwe National Statistics Agency luthi isilinganiso sokukhuphuka kwentengo yempahla sikhuphuke phose ngokubili ekhulwini i-2.3%. Okutsho ukuthi impahla ezikhangelwayo nxa kuhlolisiswa ukukhuphuka kwentengo ziqanise ngesilinganiso esingaba ngokubili ekhulwini i-2.4%. Ekhuluma embukisweni wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair ngeviki edluleyo, umphathintambo wezemali usikhwica mfundo Mthuli Ncube uthe nxa intengo yokuthenga idola leMelika ingaqhubeka iqansa emkambo omnyama, uhulumende uza kwengeza umthelo wokuboleka i-interest rate uyefika kumakhulu amabili ekhulwini i-200%. Ngomnyaka odluleyo i-interest rate le ike yafika kumakhulu amabili i-200% ngokuya kwesikhathi yehliswa yafika kukhulu lengxenye i-150%. Khathesi i-interest rate ikukhulu lamatshumi amane i-140%. Ngimele Studio 7 yokobulawayo ngingubathabile Masuku.
Iningi labasakhulayo eZimbabwe lithi liyahawula okwamagama kubangelwa imumo ongamanga kuhle womnotho welizwe. Ukudanisayo bathi sebelahlekelwa lithemba lokuthi lo mumo ungalungiseka esikhathini esifitshane esilandelayo. Kubika uTobias Mzingwa.
Abasakhulayo abaningi bathi bezwa seziyinganekwane ukuthi eleZimbabwe lake labamnandi uluju sibili ngoba bona sebekhulela ebuyangeni obukhulu. Loba bekhona ontanga abalutshwana abathi kuyaphileka kwelakithi, iningi lithi impilo yanamuhla efana laleyo abazalelwe kiyo yikukhama ilitshe ukuthi liphume amanzi. Osakhulayo njalo engumlimi eChegutu uRumpatonga uthi umi manzonzo umumo elizweni.
The building that we are seeing now yizinto ezayenzwa ngabantu abadala kudala, nothi thina. Thina abancane vele kunzima. A youth that is actually doing well, umuntu wagcina form 4 wahlwaqala ukusebenza. Vele kunzima, akuchiphanga phandle la.
Lokhu kugcizelelwa ngumnumzana Eric Gono, enye inkokheli zabatsha kubandla le Citizens Coalition for Change.
Iningi labasakhulayo phose bonke abakazi becolisi Zimbabwe. Lanxa belawo amandla abasakhulayo ayiphi imisebenzi. Kona kokuncane abakwenzayo imali yakhona ayithengi lutho. Abana ama properties asilazindlu, asilazimoto, asilani njengabasakhulayo bamanye amazwe. Amandla okutshintsha lokukuhlupheka asezandleni zethu.
Ingcwethi ecubungule zombusazwe njalo esebenza kunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, uMnumzana Bekezela Gumbo, yena ukhuluma phezu kobunzima bempilo obubhekane labatsha.
Into esinyanzelayo ukuthi abantu abatsha sebephelelwe lithemba. Abaningi batholakala bekuma-drugs, abanye basesikorokozeni babulalana, abanye bachapha besiya phandle kwelizwe besiyajonje. Konke lokhu bakwenziswa ukuthi elizweni labo akulathemba, abalamsebenzi abayitholayo elizweni labo. Yikho sebezama ukuphila ngazo zonke lezi ndlela zokuganga. Abanye babatshontshe inkomo, sazi babona ama-social media betshaywa betshontshe izinkomo.
Kodwa isikhulumeli sabatsha kuZANU PF esabelweni seBulawayo, uMnumzana Addington Mpofu, uthi ngamangalo uhlaza tshoko ukuthi abatsha bakuleli abakayiboni impilo yeloluju lobisi elizweni labo.
Namuhla, if you go to the Ministry of Mines, uyebuza ukuthi ama new miners, you find out that it's young people. If you go to cross-border trading, you find that it's young people who are occupying that space. If you go to transport and logistics, it's young people who are now occupying that space. We were at ZITF and you know, Sipota Lapana Swona Mustians, Uza Ukrainian, because they are shaking the industry. So, ngamafitshane, young people are enjoying the fruits of the country.
Omela amalungelo abasakhulayo njalo inkokheli enhlanganiso yabantwana bamakhawa elizwe, Children of National Heroes, yena engumntwana kaMoyi, uGeneral Sifa Sicele, uBelinda Cele, uthi ontanga kumele bezimisele ukuphakamisa elizwe labo.
Nxa abazali belokungani balokuphambanisa, ukuthi ontanga ukuthi siwuqondise, sibe lokudlelwana labo. Mkhono mbinye lo usufuna thina esafundayo ema-university, ema-high school, umbeni ema-college. Uthe usufundile ntanga weZimbabwe wawususenzani. Asibambe imisebenzi yezandla, siphakamise isizwe.
Umphathi ntambo wogatsha lwezisebenzi zikahulumende lenhlalakahle kaZulu, uMnumzana Paul Mavima, uthi sikhuluma nje umnotho welizwe uyathuthuka njalo imisebenzi layo isisanda edalwayo.
It is those who heed the president's call.
Abasakhulayo abalalela umongameli yibo abazathuthuka ngoba bazathola amathuba amaningi alungiswa ngohulumende. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo esebenza kunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, uMnumzana Bekezela Gumbo, uthi ela kusasa labatsha lisezandleni zabo.
Amayouth njengoba sokuthiwa bazangena kuparlament, amayouth azangena kuparlament wonke lawa abavela kuzandla kuzaphu laku-TPC kumele ukuthi bebekwati eparlament balande ukuyasebenza ukuvuselela i-political consciousness yamayouth ukwenzela ukuthi bebe lethemba, ngoba ithemba liyakhiwe engqondweni zabantu bengakaqalisi ukulisebenzela.
Ezinye ingcwethi ezicubungula indaba zabatsha zithi uhulumende usekhulise intsha engakwazi lokuthi iya ngaphi, ivela ngaphi, ngoba kayila misebenzi, kayila mali, njalo kayila themba. Izikhathi eziningi babonakala becela yonke into, igwayi, iphepha, lomlilo konke. Ngimele iStudio 7 iseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Go live talk lamhlanje The Connection sikhangele okubhekane labasakhulayo emsebenzini wokwethulwa kwezindaba zolwazi ngaphambilini kokunanzwa kwelanga ele World Press Freedom Day kusasa. Isikhathi sethu asavumi bakwethu ukuba siqhubekele phambili silokhu esisonke, kodwa singeke hlukane kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ngaphambilini kokunanzwa kwe-World Press Freedom Day kusasa, ingcwethi zokwethulwa kwentatheli zindaba kwezindaba zithi eZimbabwe kusesekuningi okumele kwenziwe ukuze intatheli zindaba zisebenze zikhululekile. Inkampani ehluza izithelo zeganga ezigoqela umtshwankela, umnyi, umviyo lezinye ukupheka ngazo amanamnede ithi isicubungula ukuthatha inyathelo elifanayo ngokupheka utshwala bewayini isebenzisa lezi zithelo. Iqhubekela phambili impi yomvukela kweleSudan sokusobala ukubana abalwisanayo bayehluleka kulandela isinqumo sangesonto esokuthi beme kancane ukuhlaselana kusalungiswa indlela yokukhumisana umlotha. sulugweba ke lapha uhlelo lethu lalamhlanje olivalelisayo uProphet Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.